Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 20 kuzibandlela 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana lokukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula uMnangagwa uthe umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqala ngolwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza qiba uhambo lwakhe lolungo kuya kwele Switzerland. UMnangagwa ocotozwe ngabanengi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye ochiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi nga uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemethe kumlilo lo wahamba. Suze wamemethe kwafika isibanga osukiso awusacitheki senkone sithi uzophenduka uzobhula. Isenzo sakhe lesiyamboni sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kuningi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa akhona wekhulu so makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana lokukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwango siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile bathi sehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje ethiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlukube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okokwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utshaya abantu elimaza abantu bebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa ona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapholisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapholisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingaphi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingaphi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapholisa awezetherapy behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masotsha ukuthi wabatshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedutu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabetete le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayuniform amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo weMDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzwisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani, kodwa ke abantu labo bamele beziphathe. Ungakhangela into kade isenzakala amalanga la, kulabantu abasebethatha umthetho bewufake ezandleni zabo, besenza izinto ngendlela abathanda ngayo. Umthetho wasozobayekele bonabo bantu. Njengokuthi ngithi mina, abantu laba kade betshisa impahla zabantu, betshisa izimota, besenza yonke into yokunjalo, bebulala, bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe, bebajikijela ngamatshe, hayi, umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke. Nxa kukuthi banjani, kumele bafinyelele kibo umthetho, bawufinyelele bathola lawa bantu bajeziswe ngendlela eqondileyo. Yiko engikubonayo kuphele kukhona. Kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi, but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu, yibo bona abantu. Xa sebelandelelwa futhi umthetho ususuba uyisandla somthetho sesibafinyelela, sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokuganga.
Abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona. Abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo. Kambe bahlukunyuzelwana abantu, sokuyikukurawundi yini?
Ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye layo uyabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lokhu, kwenzakala lokhu. Kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile. Abafana abanye ade bengitshela besebekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyukuthi zingaluthwa, kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa, bathi balimele labo bantu ade besenza khonoko. Kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi. Kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza, kumbe amapholisa othe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa, kumbe lamaxhego ehlukuluzwa. Kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echiswe imoto ukuthi uya ngaphi, wena uya ngaphi, asomthetho lowo njalo. Nxa sebedingakala abantu banjalo, sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi.
Uhulumende ezama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetshaya abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha le mibhobho, okungamanga nje asegcekeni babugawule. Kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho?
Ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwona bomthetho, sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyagcina kungcolisa uhulumende. Kwesinye isikhathi isandla sokuganga, isandla sesithathu singabe sesikhona khona bentweni lenezi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMikeobe. Kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Josphat, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembu bokuxhumana ngeviki edlule. Kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya. Awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani?
Ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp, bevala into njengeFacebook. Bekuyisikhathi lapha besehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu, kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangakhitshiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besezolunye oluyali, ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi, njalo iZimbabwe isinozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho, kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokheli bukamgabe. Asikuthandi okwenzakalayo, njalo nxa sizwa ihungahunga lolu mkhankaso lo kawuphelanga. Abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo, sebethi abantu abayidinga ukudla, bathenga ukudla kube kuningi, utshengisele azaphenduke umnangagwa usukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiya kiyo. Mina ngesifiso sami ngisifisa ukuthi abantu bayenze ngokuthula ngoba besijile ukuthi ngasibanika incwadi elezikhalazo zethu sifunani xa bendle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki. Selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakuvuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo siyaba kuyafana lohlupho esihlangana lalo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ikuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ngakhala into abazenzayo sikumelele kwikho sikufunayo yikho ngithilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu khaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhathana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga konoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona ezabaningi asilazo so into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle.
Gqiba uhlelo Josphat.
Engingakutsho ukuthi umuntu wonke ufuze abekwazi into lesesiqalile njalo sayithini iyaphambili. Engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini uDlame zasithandane nini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibi ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu. Sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afake unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni uDlame ubusela singajojile abanye abantu siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sesikuqale sibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu. Mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sithi bafuna komzathu esizinda kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima uzima yonke into babhoti even ekusemele bebhoda bey'nkinga ngemphopho amasosha ale uniform esibadinga komzathu abantu baningi besizinda babonile kopane ley'nkinga bethi namibesiyini engikhokhela abantu.
Hayi Josphat, ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo.
Siyabonga
Mthwakazi omuhle. Lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. Yini umbono wenu ngodaba lolu? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3. Isikhathi sami sesiphelile, asidibaneni kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngolwesibili. Uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 p.m. bese lukugqiba ngo-9. Olivalisayo nguMike Hove ontanga. Bye-bye!
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenzi.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi batshade. Lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa.
Okwakathisa ukuthi egodini abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho cathele ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzile ithothi kambe umuntu lo ongubaba ongumuntu onjani uphila impilo bani. Umuntu uzelahle avume nje engazinika ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani. So vele sokuzokuba nzima kakhulu.
Singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo-Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela.
Ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezinkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlela yabo. Kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani. Kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho. Lokho akusenziwa babuduwe. Namhlanje abantu sebesebenza kakhulu ithekhnoloji ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyake. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So buya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe nemizi eyakhekileyo engaba le ngqubekela phambili kuyomele ukuthi ma umuntu uthatha umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hhayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane seliyihleli lonke anazani ukuthi indoda isuka kaphi inkuphi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuze bebe nekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lo ukuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane khuluyabe ezangihlupha kusasa, kumele ngicabangele kusasa lami ukuthi lizobalizipha, hayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakutsho mina ukuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha e-South Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sibe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sihlala nje sixhumana kuwhatsapp la ngapha, kodwa-ke ngahamba ngadingisisa ngayo ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana e-South Africa noma kuphi bathandane, kodwa-ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele vezethi nxa selihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane khona besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya. Kakhulu
ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalwane seZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba Dube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo.
Babe lobo logogo
senziwe
kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kusile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu okuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lathi esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lo monakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi kati vele uNkulunkulu ungathi kulini into kumbe uNkulunkulu usesishile kwenze isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele. Ngifunda okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo. Umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni. Kungangena isono. Ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa, izinto zonke zaba nodonsi lwesono phakathi kwazo. Ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiney'ncelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni. Kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela iy'mpilo zethu, nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu, yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu. Angathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo eziningi, isigaba esikhulu. Antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba, indaba ingaqalisi. Ngakho-ke uNkulunkulu kulezi zinto ezenzakalayo, uNkulunkulu azihlanganisayo-ke lezo zinto ukuze ekucineni nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle. Singakhangela udaba lukaMose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona uMose engumntwana olahliweyo, kodwa sinanzelele ukuthi ekucineni uMose ugcotshwa yindlu kaFaro, ekucineni uMose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana baseGibhithe. Nangu umuntu adelahliwe, nangu umuntu osengumkhuphuthi. Ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo, ningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile, kanti uNkulunkulu uzathi uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke. Ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali, singalahli ithemba. UNkulunkulu uyasebenza. Impilo yethu ifanana njengekhekhe. Siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda, kuyahlanganiswa sawudo, kuyahlanganiswa flour. Kuhlanganiswe konke lokhuyana, kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu. Ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle, akubi mnandi. Ngakho impilo zethu zisahlanganiseka, amazwe ethu asahlanganiseka, kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngithandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle, abantu abadangeleyo, abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi likhuthaze, uNkulunkulu bambathinte, ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho, ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni. Siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa, wanqoba izinto esisiphambano, wanqoba izinto eziningi. Nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe. Siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Lami ngibonge kakhulu. Abalaleli iNkosi basize.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Munyu mama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu, wahlangana toke hasi wambuza wathi mama uhamba njani. Uyazi munyu mama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu, wahlangana toke hasi wambuza wathi mama abe kwenze njani. Yena waphendula wathi konke uhamba kahle. Waphendula lo mama
shongwe ndikuphoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum. Kwanele mthwakazi omuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatile.